Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ulkano nokawande obese phayindaba ngolimi lwesishona lingali vuka njani izolukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 Ntulikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Ukanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Afrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo lanxa ibandla eliphikisayo elesiCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedorobha lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yiCity of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla le-ZANU-PF.
Kumase sibona abantu athi sihamba labo side by side sirejoin iZANU, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhlazi ku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uzakupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe yase-Afrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuthiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabi Pango Dube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe lase Russia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yase-Africa, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe lase-Ukraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye, njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi yi-BRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle le-Russia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni ze-BRICS, ukwenzela ukuthi la nxa zingastebhela laza izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo be-BRICS, la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eRussia liphakathi kokuhlasela eUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula, kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamulankunzi lokuqeda impi le phakathi kwe-Russia le-Ukraine ukuthi isithethe isibanga singakanani, njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Afrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhola ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhala zosebazizwa ukuthi abantu be-Afrika bafuna i-peace yeqiniso, abantu be-Afrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle, ikakhulukazi phakathi kwe-Ukraine ne-Russia. Okokuthi ngabe kukuthi lo mnumzana uMnangagwa la nxa kukuthi ulobudlelwane obuhle lo mnumzana uPutin, befanele ukuthi laye afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole i-dialogue enge yenza ukuthi impi le ekhona phakathi kwe-Ukraine le-Russia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele nendaba ze-peace, kodwa ke nxa kungazange kwabe nemphumela efana lena leyo, kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.
Alo ke ngumnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu ngameli Inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkomo.
Asamben matuta siyo vota.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansila kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu ukhansela umzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedorobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors onke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabi lo muntu wokuza obuya azokuba ngukhansila wobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku projects planning and management. Kati futhi ngiyenza i-construction technology ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile kunengi ulwazi lalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela ka ward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lomnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela ka ward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama problems ePhumula South ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara. Ithi simangazange ngikhona inhlabathi yangikhona le, ithatha kithi khona ePhumula South. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila, ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lecouncil sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathi imigwaqo yangkhona. Yini seso sibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ma ezigabeni la noti kancane bayantshontsha bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu akuthola uhlezi emabhrithini kuzizidakamizwa bakithi ende kuluhlupho. Indaba ye-transport yeyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini. Sibe gadela emagcekeni. Khamu ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalokulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babesegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngingumuntu ole-transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Right sibe sesibuya futhi kundaba yokuthatha kwezinto. Ukhansi lwayelezi moto ezazithatha zibe ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo izimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo umqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yikho ngiyabatshela abantu beward 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususe sikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi lokhu kungasolve kuba usolveki. Umpumu rifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansil okhona ozisolvayo. Hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje. Kulusizo konkani umuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka-23 ngibona ukuthi ngizalenzelani.
Lo ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansila kuward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. I-Studio 7 isanda xoxa lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lezanu PF njalo emela ilubhane East edalele ePhalamende yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo be-CCC njalo akuladlakela esigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla lezanu PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukomiti emgqoka ye-National Executive aqeqebuke aya kubandla lezanu PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo yikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale aza kusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Mase siya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla le-MDC ukuthi even abe isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzora yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho MDC ukuthi ama leaders aku standing committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umngane meli we MDC ngoba akekho umuntu omthethayo uDouglas Monzora ukuthi abe inkokheli yethu, and labo bonke nje igenge yabo Witness Dube labanye abaku standing committee abazange bavotelwe. So really aba represent i-membership ye-MDC ngabantu abaphumbu kufako. Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku-MDC besiyajoin izanu. Lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years i-MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezanu ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoin izanu, kubuhlungu kakhulu lokho. But siyazi ukuthi i-problem yi-leadership ekaDouglas Monzora.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzora icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqokoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzora yinto esayikhuluma kudala thina, kusukela ngesikhathi kuyiwa ku-Extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzora waphika wathi yena izimali zathathwa nguMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretari laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali yegrant inikezwa i-government political funding act. Wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe, kazanga nake ukubana akhe umhlangano wethu. Ngikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulo khona manje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho, ngoba angiboni uDoug ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama MP. According to yena uzibona kunguye yedwa oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid makuthiwa uwinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe, ngoba siwadestroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo, ngathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-zero. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becathangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Baradza eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngifuka njani basazibetha abahle. Yeah, hayi yipo konoke sihlala sikhuluma ngakho basakazi bethu abe studio 7 lamazimbabwe zonke ukuthi sisahlutshwa ngabaholi abaholela ukuhola nabantu abanjengabo babuweakness Dube abaholela ukukapula makungasakapuleki bayadlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo not umphakathi umuntu owabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobabuweakness Dube namhlanje uselehlathini yena usegijimele wathi choko kuzanupf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singamazimbabwens sibaqaphele abaholi abaholela ukuhola ndiyabonga
studio 7 studio 7 litshona njani badala ayithina siyatshona siyatshona sibele into emangalisa lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezayo namapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mina vele ambona ukuthi uncedo lwakhe ngolwandle utshona ekhuluma evula umlomo wakhe mbonani vele udlalisa isikhathi sakhe because ngoba lokho konke lokhu udlame luvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into yinto enanzelela abantu bezani babachaya abantu babenza udlakela amaphosa yenza ahambe ndayishaya abantu senza udlakela ethunywe yiwo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukukhuthazana ngokwazi ngabe uyavele uyazithulela ongakhuthazi bani ngoba into eyenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ongabumbeka ngaso njengohulumende wakithi into eyenza iyayangisa kakhulu kakhulu iyangisa ukuyangisa sibili ngaye umuntu omdala oziduka abakho bangayayekela lokho akutshoyo lokho amaphosa nabantu okugcina umthetho bathi abagcini umthetho kakhulu bayathunywa enzani so bayenze labo bethabisa uhulumende wabo kungelabuntu ebantwini hayi lokhu kwethusela kwabantu babasapota zezana kula sikuthi kumbe sizekele kuvele siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesiyathusela kudala imingaki iminyaka lokho esisethuselwa yizanu p f ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngole kutswana
mina vela ngidinga ukukhuluma into ezinele mina ukukhulumela abantu bezanup f izanup f vele kutshona kuthwani njengoba behlukuluza abantu kangaka yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho lolube nokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi irobha abantu ebatshela ukuthi abachaya abantu bama-opposition party so into ekhona yokuthi vele yena umnakakho akalaqiniso into azikhuluma vele idoti yodwa
ngithola njani basakazi nani balaleli be-studio 7 ngufelix qinisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi uyabona ipolitiki dirty game. Ipolitiki ngempela it's a dirty game. Ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo suke ku-MDC waya kuzanu. Ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse ku-MDC waya kuzanu iphango noma yipi. Ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba. Bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo. Okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikuthi kuphuma kondweni wakhe noma uphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethina izano inje manje la oyekhona uyofika yena elungisani phezu kwalokhu ukuthi izano beyivele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigeze ibuyele futhi edakeni akabona ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo uDube wakhona ukuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela noma i-MDC vele beyiyingxenye yezanu vele ngoba i-MDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimpila zantabanye kwangathi lokhu ezikwezazikweza ndawonye yikho esuke nje kwi-transfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwi-department ethile suka kule department uye kweyike ngoba lokho kwenzile lo baba angiboni ukuthi nje kuyinto ephumelelayo kuye kuyinto esemkhondweni wakhe
sanibonani ku-studio 7 sanibonani okhulumayo ku-JMO isithini into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu be-ZANU-P F balamandla yini or just amaphoyisa iwavumela ukuthi bachaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekuchaya la uzibiselele wenzele ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda Zanda Masopa, Avezan PF, Avezan PF Baba Landul.
Hey,
Balaleli bethu, kulenye into engiyizwile engizama ukuthi ngiyigcizelele futhi. Abantu abadala kakhulu abasebekhulile, kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakhampenayo, amanye amaphatha athize ephosa, abantu nxa behamba bekhampena bethi bona ungavotela ibandla olifunayo, ye kulamakhamera, kule khamera kwabanye bekukhangele, ye wathi akula khamera, kulalutho, akulalutho, vota nje lapho ofuna khona, uzivotele intando yakho, ugoqe nje kuhle kuhle uyefaka ku-ballot box. Akula khamera, ngicebisa ukuthi akula khamera vele, kulamahungahunga asezwakala ebantwini, kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-CCC mhlana kudlula ukhetho zabona, ungavotela loba iliphi ibandla lama-opposition mhlana kudlula ukhetho zabona, kula nto ezabona ayikho, kula khamera. Abantu benkosi, cela ukuthi incedise ukuthi akula khamera. Thina abantu abadayela ethuka masinyane, singethuswa ngumdumo wezulu esingalibone ukuthi lithwele ngaphamayezi.
Salibona ma-Studio 7, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngokuhle kunjalo. Sizimnandi nje lisithumezela zona sonke isikhathi ngemidlalo yokuphila lokungukusakwamalanga. Siyabingelela laphana lupane, siyabingelela laphana lupane esigabeni sekadlana ekhatshana school laphana lapha emfundo ekhona. Bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu, bafunde babe lolwazi, babe lamadegree amahle. Abantwana bangabethu nogodi Nkomo laphana uyafunda laphana, ufunda kule senior school khonaphana. Kube bonke abemuli yakonkomo siyababingelela laphana, sithi fundani kuhle, liziphathe kuhle bantwana babantwana bokuphila, bantwana baphakade lasemdenini. Sibingelela umdeni wakonkomo wonke, sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo. Konkomo sithola konkomo kobathethi, ekuvoteni votelani mthwakazi, MRP. Yesifuna phambili, sizigqugquzele thina bantwana bemthwakazi. Umthwakazi siwufuna ndawonye, umthwakazi kuni lonke nabaselupani. Sicela umthwakazi uqhubekele phambili, kungabi lobubi, senza kube kuhle. Lathi sibe le nkokheli yethu esimelayo, sibe le zinto zethu siziqoqa zibe ndawonye. Ngiyabonga ukuba mude, sengathi zingaleli zingaya phezulu ehodini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Nxa lifuna silithumele ama audio program yonke, lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans, kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini, i-50.4%, elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis, yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili i-21%. Bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence, yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa, i-7.2%. Okwamanje ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.